Kuno kukuthi sokwenzeke emazwe amanengi wona lawo esiwabalayo nje kusiya kancane laseZimbabwe Gabon kwenza kujwayeleke nje kwaninto elungileyo okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu. Abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisuye, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo ukuthi benze njalo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela ukuthiwa nantiyana selibambile linto lihamba nayo phela akusathandabuzeka ukuthi likule ngqubekela phambili. Abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese sibubona lobo bamasosha songani zokuzibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwale ukuthiwa isilwane singadla umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama, kodwa kwabaye kungenela kwebutho. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. Kuyenza ukuthi abantu ababebefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Africa sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Africa emuva ukuthi kuhlale kulokuphithizela lezi phithiphithi esezenzakala zilethwa ngamabutho okumele ukuthi avikele ilizwe, hayi ukuthi avukele ilizwe. Bengisise khona bekuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta lihlangane lo mongameli Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mbona ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athatha amandla wathathile indaba ningi sithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khona ukuthi kuyavumakala khonokho. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebexabene bona bobabili, yikho lapho kungaba khona le thuba lokuthi sokungenzeka ukuthi ibutho njengoba belake lakwenza likwenze futhi. Ithi hayi wena lawo usuyenza into eyayenzwa uMgabe into efana naleyo, sesikukhupha-ke emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So ngibona ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqalisa ikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. So bakhona bayithengise phela ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa nebevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa omunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka eSouth Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunalokho kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bachunwa.